Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Inengi labantu lilokhu lichothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi. Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile deal izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza abahlangane khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe.
So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu we Studio 7. Inengi labantu lithi lilokhu lichothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba inengi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Kodwa ababalisi labazali bathi belokhu bejabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kwamphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Tokora. UTokora ubefakwe ukuba ngumphathintambo wezemfundo ngolwesine wasekhutshwa ngemva kosuku olulodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTokora obevele engumphathintambo wezemfundo ngesikhathi kulohulumende kamongameli Mugabe waguqula ukuqhutshwa kwenhlelo zemfundo elizweni ekuqaleni komnyaka ka-2017. Linguquko yabangela inhlupho ezifana lokusweleka kwengwalo kanye lokusilela kwababalisi abalolwazi lwezemfundo okumele zinikezwe abafundi. Umbalisi oxoxe leStudio 7 okhethe ukuzibiza ngegama elithi Sanele Ngwenya uthe kunzima ukuthi afundise kuhle abantwana ngenxa yokuthi engafundelanga ukufundisa elandela indlela entsha. Ugcizelele wathi kunzima ukufundisa kungela ngwalo lokunye okudingwa ngabafundi.
Mina njengombalisi wabantwana esikole ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho ngoba wayengalaleli izikhalazo zethu njengababalisi. I-new curriculum leyo ayilethayo bafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthe umnumzana Dokora ubelolwazi olujulileyo ngezemfundo lanxa ebelamaphutha akhe afana lokuthi ubengaziniki isikhathi sokuxoxisana labantu kabanzi.
Mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa okungawuthi nxa esehambile sesingajabula kakhulu. Engunanzelelayo ukuthi uDokora laye wenzile eyakhe imizamo ekuthuthukiseni ezemfundo zakweleZimbabwe.
Umzali wakobulawayo umnumzana Stephen Dube uthe ukukhitshwa kukamnumzana Dokora kungenza indlela okuqhutshwa ngayo ezemfundo ibe ngcono. Omunye njalo umzali unkosikazi Nontobeko Ntini uthe ujabule kakhulu ngokukhutshwa kukamnumzana Dokora ngoba abantwana bathwele nzima ngezifundo eziningi esezisedlula ezezinga eliphezulu.
namthabile kakhulu ukuthi udokora bamkhiphile uvele bese sithole senzima kakhulu one nafuna ahambe konke le pledge yakhe asahambe layo two i-curriculum yakhe ahambe layo kambe nakuzwa ngapho ukuthi umntwana oku-o-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10
Ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli Mnangagwa izagcotshwa ngokusemthethweni kusasa ekuseni. Iningi selichothozele lidale ikakhulu kulandela ukukhethwa kwabebutho ukuthi babe ngamalunga alo kanye lokubuyiselwa kwabantu abaziwa njengabehlulekayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sikudaba lwe-cabinet siphinde saxoxa loNkosikazi Lucia Matibenga umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana.
Ayi siyakusola kakhulu njengoba sihlezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi sibaningi kuphela ekuvoteni sibaningi kuphela emaralini ngendlala lokufaka amaluka ematafuleni kodwa nxa sokufika ekuthini sokubusa kumbe sokunomsebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengamakhosikazi okwamanje esiphatheke ngakho yikuthi sikhuthaza ethu ku-opposition ukuthi baphitaphicipate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamakhandidethi bazibhalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethwe libuya labo bayakhethwa ukuthi bangene endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kamnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo ye-Congress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi haya kulalokhu esingakukhangelela ukuthi kungaba ngcono kuzahlala kuyigogo lokho ukuthi omama babe besalele emuva yikho sisithi kathe amakhosikazi wonke sifuna ukuthi sikhothe across political parties sibonisabo ukuthi singaphenza njani singenezeni kwezinye indawo khona lezi phakathi kombuso kungaba ngasemabandleni ethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina mbona ngazathi isasa continue ngasadilisana lexhegu ekhaya ixhegu lingelo kwesesikhathi ngalifuqaliwe manje njengoba lona selisukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophe ukumlisa lakho futhi yabe lokhu eqhubeka ngamapolisi zakhele ubaba wakhe. So mina umahluko vela ngiyibone.
Lo nkosikazi Lucia Matibenga umgcini sihlalo webandla le-PDP njalo elwela amalungelo abesifazana sixoxelaye eseGweru. Ukuze sizwe umbono wabasekeli bebandla le-ZANU-PF siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende. Umnumzana Chuma uthi kufanele umongameli Mnangagwa aqale anikwe ithuba lokusebenza engaphongusolwa nje mahlayana.
Into eqakathekileyo kathi esibekezayo lona abantu abawukhangele bona ukuthi na yinto entsha eqalayo seminyaka engu-27 silozivuse asikaze sizekwazi ophinye eprezidenti ngaphandle kwaba umgazi sesikwazi ubaba Mnangagwa ake simikeli ithuba elokuthi naye akayenze amele akwenze.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu afusizo nabo khanaliso kumele kube kuyinto nakhetha abantu bakeisiaumkhulumele naye ngangawufakelwa ngawufakelwana nxa kusasesiyehlulekile sithi ayini elangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna asengidesiona umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana bese siqwaniseke ukubana simsizane sesimjanzeka ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhetha ubani mina kahle kahle njalo kuthi nambona anta ukuthi hayi akumele kube yinto emele sihluphe. Into eqale yona sifuna ukubonuna bona nabo abakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bazoba namaphutha. Then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukubana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations zesitolegas yini. So bephumelebela emabharakeni bengena ukuthi bekhanya yonto into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna bona ngathi ongathi basebeqala ukuphuma mpijanampijana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amaphoyisa labo sebekhona sizawe bonke endawane beloku bethiya mpijanampijana uloku siwa njalo. So ngibona nto yinto nje engasezinzeki overnight, but sokwenzakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabanade bephumele emabharakini bezoyenza naleyo operation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona nto
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini, i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphelo somthetho omongameli, so ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebekenzakali njalo ube ngu-leader of the house lepalimende lapho kubuye khona imithetho. Uyakwazi bana into lezinkhamba njani njalo uyakwazi futhi bana epalamende lobana sinama-opposition abakhuluma intando yabo, abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi mhlobuthi lasona ngapho kuyenza abananto akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda eqotho, ngimaze indoda ekwazi bana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho, ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF, njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Isigodlo someli weZimbabwe kwelemeli kabe siledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza behlangene khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe. Lokho bekungokwakuqala ukuthi amabandla aphikisayo abahlala bejengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale becupha mgano munye begida ndawonye laba lesi sigodlo. Asizweni izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 ngalolu daba.
Ibizo lami nguthandekile Moyo. I'm so happy ukubona amaZimbabweans coming together. So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC, we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwengapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba. Sisonkeni bakithi asibambaneni and we forge through and see Zimbabwe great again. Thank you all. We have had a great time lapha Washington DC and it's been amazing to see all Zimbabweans from all walks of life in the diaspora coming together. Ngiyabonga kakhulu to everyone who came together. Let's dance together. Sithandaneni, sisebenzeni sonkeni and let's be one and make Zim great again. Ngiyabonga kakhulu.
Inkosi busise bakithi, khangelani iZimbabwe sokusile bakithi, sikhangela ukuthi kumbe izinto zizatshintsha, sonke sesibuyele ekhaya. siyobona ukuthi kuyini kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yethu ibe iZimbabwe ezaba iZimbabwe yabantu bethu. Abantwana bafuna ukuya ekhaya, bafuna ukuyasebenza khonale, bayenze konke okuhle eZimbabwe. Siyabonga. Ngingumamoyo bakithi, ngumamoyo la ngivela Kachele, Pennsylvania. Siyabonga.
Lezo izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 zisesigodlweni someli weZimbabwe eseMelika eWashington DC. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Kube abantu bezimbabwe bakwazi ukuthi umntwana inyoka yinyoka ungazi uzama ukuthi inyoka uyibhandishi ithini yakulona ekusendeni thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengamabandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele siye sikulindeleyo kuya kuyelethini lethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngaphi baya ngathi sese nomsebenzi omele uyenziwe ezimbabwe kakulula ukubuyisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena othi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina ngivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange mbezi bathatheka ngami inkundulwane basi abantu bendolwane abakhulumiyayo bengakhuluma labantu abavele emacentral ekhaya abakhulumiyayo. Esithathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba WhatsApp abantu bezimbabwe abasuzithutha. Esingakwenza okungcono kulokuzamile oko uma kube siyavota abantu babekwazi ukuthi hayi thina njengebandla leMDC asizange imbobho siyelisa nalo mgabo kaphuphi kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe yikuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuyena kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu ukuthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitshela ukuthi liyaphambanisa balikhiphela kuthi. Kodwa lapho esiyenelise khona abantu bazathalwa ngoba sebesibalisile impilo yengcono.
Asizweni ukuthi siphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena Mnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba besengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kathi hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le-alliance ebizwa kuthiwa i-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho luzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe ubisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo ngu-37 kusukela 1980 yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzoriwa kuthiwa iRhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Singathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU PF totally-ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Lovemore Moyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso kusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezomba ngazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke kusobala ukuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotha, ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuye ibamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Monica Mzeziwa osanda okwethekelela eZimbabwe esikhulumelaye khonapha kuma studios ethu eWashington DC.
Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni, lokho ukholo lukhona.
Abantu ekhaya bayathandaza, kuyagcwala. Ba, ngoba siyiyo impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith, faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele ezikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke, zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni ama-Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kuba profeti lalabo abakunkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo.
Ikwe ngakubonayo mina khona ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngichumayele one time, I ended up ngichumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ama-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukuba edlula bona, ngoba mina lo ngisebenzela uNkulunkulu, ngilala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what is a thorn eceleni yakhe lapha kulento yayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe? Kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just wamtshela ukuthi khona khona i-grace yami is sufficient. Ngendaba yokuthi ipha uyayizuza nxa ukuposition eye weakness. Wabuyela okwesibili, wabuyela okwesithathu. Usually abantu abaningi nxa sithandaza, siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungincede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya uNkulunkulu walokho nalawo ukwenzanga, ye ngicela lokhu kwathini. Nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse, ngoba abantu babe befuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza so uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's a really simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one we've said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho manengi kakhulu kwedlula ukuthi ngangikunikile lokho okucelayo. Ngoba Paul was able to do all things eku position of weakness, eku position yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Mhm. Ungabachiyela liphi abesifazana kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abanengi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama, okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone? Into yokuqala okuzamela ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenziwa put together, i-cabinet le iyabe i-cabinet enjani? Because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesivili, omama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bomama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina uLot esithi hayi, ngale kangikhulu ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobha leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobha leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani, ukuthi ngizowa lapha agcine siyakhona uLot. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. uhana uhana wayevaliwe uNkulunkulu ukuthi engabili abantwana wathandaza uhana wazi wathi kwelinye ilanga esesontweni khona ngapho lapho ababayinikela khona izinto wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona wagcina esithi kathi indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakhe uqhuqha wamtshela wathi hayi angidakwanga ikuthi kule zinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami umkhulu wakho napho wathi hayi ngikhole uNkulunkulu uzakwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho and for sure uthe esuka khona apho she had peace listen kazanga tshelwe ukuthi khona uzaba lo mtwana if you read it wayengadli wayengahlekile abanye wayengathini kodwa uthe seqedile khona apho wahamba wafika wajoin abanye wadla wahleka waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mtwana it's peace that comes from God you have to be content le situation ekhona ngoba sure sonke singake sabaleka eZimbabwe kuyasala sokulobani I would certainly encourage bonke omama ukuthi let's have faith let's continue to pray and we hope and we are praying for uEmerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha
sibongile kakhulu kuba lawe kuhlelo
thank you ngiyabonga bomama ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo esiqhubela nkosikazi Monica Mzeziwa osanda kwethekelela eZimbabwe yena ohlala khona napha eMelika uJacob Mokomeri oweZimpost kanye loPatience Karauzi ve oweZimbabwe Prisons and Correctional Services yibo abanqobe kumjaho welika hub 10 km fun run oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamhla ekuseni intathe izindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo
uMgomeri utshaya intambo ngemva kwemizuzu yedlula ingxenye yehola 30 minutes 36.66 seconds ukuthi obhutshise endaweni yesibili uBlazing Wison oweqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwe 30 minutes 56.96 seconds ikanti obhutshise endaweni yesithathu uChristopher Gondwe oweqembu leBlanket Mine uqede sekudlule 31 minutes 4.49 seconds Onqobe kucelela besifazane nguPatience Karauzibe yena othaya intambo sekule mizuzu yangamachumi amathathu lathoba mnambili le 38.9 seconds ukuthi ngemva kwakhe bekulo Nevia Makonzo oqede ngemva kwe 39 minutes 50.30 seconds bobabili laba ngabeqembu leZimbabwe Prison and Correctional Services ikanti ophutshise endaweni yesithathu ngumdlali weqembu leZimbabwe Republic Police uEni Chirisa oqede ngemva kwe 40 minutes 29.58 seconds uGarauzibe nguye njalo wanqoba la kumncintiswano ofanayo onyakenye kumncintiswano wabafana abasakhulayo uJoshua Chimanga wasemaswingu nguye oqede esendaweni yakuqala sekudlule 32 minutes 2.96 seconds ukuthi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi weqembu leSparrows lanyakenye uMkhwananzi uphutshe esendaweni yesibili kulomncintiswano njalo ukuthi inkinga yikuba ugijinywe sekutshisa namhla
namhlanje kube lusuku oluhle sibili kodwa hayi umumo womkhathi ongathi kuba ama-challenge amaningi gijime sokushisa kakhulu ndalo la ngendawo zamanzi izathi singathi ziyasilela kancane
umncintiswano wamantombazana asakhulayo kunqobe umnashe Sharara kuthi kumncintiswano wabancintisa bekuma-wheelchair u-Elford Moyo weqembu leDaniko nguye onqobe kucelela besilisa kwathi uThandiwe Ndlovu weqembu leRichwood elasezishabane nguye onqobe kucelela besifazane lo nyaka abaqoqi balomncintiswano wona ongumnyaka wesithathu lokhe wasungulwayo bananzela bokhekhe abaphatheke kulomncintiswano njalo uObey Makaha kanye loDiof Dube yibo abafanyana abathwele imivuzo kuthi uPauline Juma kanye loNkazimulo Vundla abathwele ukucelela amankazana ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
siyabonga Joseph Njanji singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Iningi labantu lilokhu lichothoza idalela ikhabhinethi elikhethwe nguMongameli Mnangagwa elikhangelwe ufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile dili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo bahlangane khona ndawonye. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.